omama laba bebethe gwaqa enkundleni yezeTTF lapho okuchumayele khona uBishop Trust Njoki. Abanye omama akade bekhona ngumongameli wePDP unkosikazi Lucia Mathibenga, olilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambu Mishonga, olilunga ledale lePhalamende enkaye umnumzana Abednego Bebe, kanye labo mama abavela emabandleni ehlukeneyo. Oqoqwe lomhlangano unkosikazi Lorraine Ncube olilunga lebandla leMDCT. Uthi lomhlangano uwenze elenjongo yokuthi omama batshengisele ukusekela uMakhuphe ngenxa yokuthi omama bebethule bengazwakali ukuthi bathini ngokukhahlanyezwa kukaMakhuphe.
Mina ngiphoqe ukubona omunye umama edubekile, ngabona ukuthi umama kangabe khona yedwa. But sikhona sokho sikhuluma emakhoneni ethu ukuthi into eyenzakala kuye ayinhle. But ngala kayizwi support yethu. So ngcono sibuye sinathe imitiye sijabule laye, besike sajayiva lokujayiva sikidothoko zaso. Ngoba ukuthi asizwe, we wanted her to feel our support. Akuzwe ukuthi omama bayangizwa, omama bangikhudumeza, layazi zokhudumekele. Simupha amandla yokuthi gama yima isibindi.
Unkosikazi Priscilla Misia Irambu Mushonga uthi bafuna ukucisha udaba lokuthi omama abasekelani, ethi kungamanga lokhu. Uthe omama bagwenxwa ngamadoda, kugcina kukhanya engathi omama abazwani.
Sithembe ngabomama, sifuna ukuthi sicishe into lecalikhonyo ukuthi omama abasapotani, omama kabancedisani. Sifuna ukuthi sithi khona siyakwazi omama bayancedisana, ngoba nxa kusenhleni abantu esibabonayo behlezi abangalaliyo ngabomama. Obabayeye benatitshwala phandle baphume bayelala. Nxa kusemshadweni abantu abaye bepheka benika abantu ukudla kuyabe kungabomama. So into leyo ukuthi khona omama kabasapotani is not true. Omama bayasapotani, abantu abasigwenxayo ngamadoda.
Unkosikazi Mushonga ugcizelele wathi omama nxa sebesiya ekhethweni kumele batshengisele ngokungagqoki izambatho zangasese ukuze bazikhumbuze ukuthi bangabomama bengavoteli amadoda.
Into yonke ile revolution akulampi eqaliswayo ngokuthi aliyenze inyinto. Nxa thina esintwini uzondile ungumama egumeni laphana umuntu efuna ukulethela ubukhonyana ongamfuniyo uyanqumula, yikho okutshengisa kwethu njengabomama. Sizanqumula ukuthi unqumula kwethu kuyabe kudifferent. Ngizona sisiyavota sinile kumakhini siyabe singagqokanga amapenti ukuthi sizitshengisele thina njengabomama ukuthi sizondile. And to show the world that these men have abused us and they've exposed us. But most importantly, we want to remind ourselves about humanhood. Ngoba bese sikhathi demoni lengakungenela nxa uphakathi kwe-ballot, ukhohlwa ukuthi ungumama. I-ballot lami njenge-toilet kuyabe kuvaliwe. Uyavula nje ungaboni isandla sakho sithi funa ngangathi funa ukuvotela indoda. Uma usuvula isigqoko sakho ukhanye ubone, hhayi mina ngingumama, usho uhambe uyevotela umama. So we are doing this, that is going to be our mark. For this election, it is a painless election.
Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthe ilanga leli beliqakathekile ngoba bebezomqinisa uMakhuphe njalo angachedeli emuva, ethi njalo imbokodo engumama isithintiwe ngakho impi isiqalile.
Ilanga leli beliqakathekile besizomqinisa uMakhuphe ukuthi vele angachedeli emuva ngoba vele bafuna khona ukuthi yena abe esebhela athi give up. So besizomkhuthaza, okwesibili besizomjongisa ukuthi hhayi imbokodo lezane zihlala zikhulunywa ukuthi ungazithinta sezithintiwe, sesikhona ukuzoba naye besisonke ekuqaliseni kohambo lolu olwe-opposition lapha kwelezimbawu kodwa besingakhangelela ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube ne-violence engaka. So kusidanisele kakhulu.
Osekela uMakhuphe unkosikazi Patricia Chabalala uthe uyamsekela uMakhuphe naloba kutheni.
UMakhuphe ngumama, umama uvela komthwakazi njalo uvele inkokheli ngokakhulu, ulobe ukhokhela igazini lakhe. So mina njengomama umama Machabalala ngiyamsekela noma kumnyama noma kubomvu noma kunjani ngiyamsekela. Ngihlala futhi njalo ngisekela wonke umuntu omumama mhlaba wonke jikelele.
Unkosikazi Petronella Nyathi uthi usekela uMakhuphe ngoba elandela isisekelo sebandla le-MDC njalo engumama.
Okay, mina wokuqala mama kuphi ngisekela ukuthi akhiche MTC ukhiche unconstitutional. So mina oyenza ngihambelayo ukuthi nihamba le constitution. We've been struggling bezithele nzima njengama activist. Sisika lo mgabe sisithi kalandeli constitution. So nxa kathi sizalandela umuntu o-violate constitution ngitshiye lo olandela constitution, that means bengingayazi intade ngiyenza olalo ngithola ngigijima ngishayo. And enye into ikuthi umama wakhuphe ngumuntu ongumama njengami. So nxa umuntu ongumama esenziwe njalo umuntu ongumfazi, mina vele ngizakumalaye loba kungaba ngonjani. And enye into ukuthi nginanzelela ukuthi umkhiphe on ethnicity. Ukuthi hayi umakhuphe ngumuntu wesiNdebeleni, bambiza ngabo distant, bambiza ngokuthi kahambe kibe eMathebeleland as if Matebeleland ngelinye ilizwe.
Osekela umakhuphe umnumzana Bert Nico Bebe uthi yena uyamsekela umakhuphe ethi ilizwe leZimbabwe lisalele kakhulu emcabangweni.
Nxa umuntu ofundileyo ekhona eZimbabwe kufanele ukuthi sicabange njengabantu abahamba esikolo. Abantu abahamba esikolo kabakhangeli ukuthi umuntu ngumuntu ongumama kumbe umuntu owesiNdebeleni kumbe owesiShoneni, kodwa bakhangela umuntu ukuthi uyenelisa yini kumbe usefike esibangeni sokuthi akwenze lokho yini okufanele akwenze.
Unkosikazi Thokozani Khuphe uthe uyabonga njalo uyajabula kakhulu ngenxa yabomama abatshengisele ukumsekela.
Ngithanda ukuthi ngibonge omama bonke ababuye bazathi gwaca lapha bezokuma nami, kathi kababuyanga kuzokuma nami yini yethu, babuye kuzokuma ngathi thina omama nokuthi idwabalelo lingabomama. So babuye ukuthi babuye bezokuchasana njengabomama ukuthi omunye umama uma ehlukuluza abanye omama babuye bathi hhayi nxa uhlukuluza umama oyedwa uhlukuluza usuze sonke. So ngizizwa ngijabule namhla ngalala ubuthongo ukuthi nginanzelele ukuthi omama beZimbabwe labo bayakubona lokho okwenzakalayo, labo bathi hhayi lokho okwenzakalayo abavumelani lakho. Yikho bebile ukuthi bezothi hhayi Makhuphe sibile namhlanje uthi uzokuba lawe, sizobamba izandla lawe, sizokhala lawe ngalokhu akade uhamba kithi.
Unkosikazi Khuphe kunye nabalandeli bakhe baxoshwa ebandleni le-MDCT njalo khathesi uyakhankasa eluhlangothi olo-MDCT oluzimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.